Yeah, indaba United Nations bona indaba iqhatheke kakhulu kubana ingene kwele Zimbabwe inxa yokubana iZEC iyehluleka ke ukukhondakta ama-election ngendlela ke e-free and fair. Ikakhulu sikhangela ke sikubonele kuma-by-election kusukisela ngama-by-election ayenzala ngoJuni kuze kufike amanje besegoqwe. Kuyatshengisela ukubana kulodubo mayelana ke le ndaba yeconduct yeZEC sikhangela isimandate in terms of the constitution. So into esibona ngani kufanele ke ilungisiswe indaba ye-commission.
Manje i-United Nations inganceda ngayiphi indlela?
I-United Nations ingakwanisa ukusincedisa kakhulu ukubana ke kungabi ke lama-elections adisputed ngenxa yokubana iminyaka eminingi ezibabhe kulodubo lama-disputed elections. Kodwa kufanele silungise ukubana ke wonke umuntu ocontestayo ke ebe ke lokusuthi okusobala kubana ama-election ayenze ngendlela ke epheleleyo.
Ibandla lenu lihlezi likhala ngokuguqulwa kweminye imithetho yokhetho ama-election reforms. Libona leyo mithetho izafa yaguqulwa yini?
Indaba yama-reforms indaba eqakatheke kakhulu. Siye kwelanamuhla akukalungisa indaba yama-reforms. Bona ngani ke kufanele sithole ke uncedo ikakhulu ke kubantu esakhelane labo e-Southern Africa ku-SADC, African Union, ukubana silungise indaba yama-reforms ngenxa yokubana yiyo indaba eqothe ukubana eZimbabwe kungabi lo duko lokhetho. Nxa singalungisanga indaba yama-elections kuzaba ke la ma-elections ke angela kuvunyelwana. Lokhu kule nkinga mayelana le ndaba yokubana kuyabe kule contested authority ngenxa yokubana ubusayo bebusa ke engikungelakho kusuthiseka kwabanye ke abantu ke abaku-political contestation. So sibona ngani kufanele kulungisise indaba yama-reforms. Njalo kufanele ukuthi-ke kube le engagement esayenza local and international, le civil society, lama-church, lama-chief, lezinduna, labosobhuku, lama-youthi, labesikolo, kubana sibonisane ndawonye njengabantu beZimbabwe kubana yikuphi okufanele kulungiswe kukhangelelane lokhetho ke luka-2023.